nzima ukusabalalisa imbiko endaweni zemakhaya zemaphandleni elupane kubonkayi kubotholotho lamanye amakhaya ngenhla emandebeleni abenelisi ukuthola imbiko ngamaphephandaba ngamaradio kumbe kusetshenziswa owhatsapp izincingo indlela zokuthi akula magagasi okutholisa imbiko so kube nzima ukuthi abantu bakuzwisise beluzwisise lolu hlelo kukanti lalaba abafundisa abantu ngakho khona lokhu basambe kanye kanye labayahlolisa ukuthi ngapha kuyahlolwa ngapha kuyafundiswa ebesikhangelela ukuthi ngabe kwenzekemagulo lokho abantu baqala bayafundiswa batshelwa ukuthi ngelanga elithize abantu bezekhi bayeza lilungiselele ukuyahlolisa amabizwenu kuzafuneka izinto ezinje lazinje ukuthi benelise ukuhlolisa so ngezindlela ngatho akulanto ehambayo balithwana abantu abayahlolisa kungenxa yokuthi abazange baba lolwazi embandulo ukuthi kulohlelo olunje oluzaqhutshwa nguhulumende izekhi
yebo uyatsho ukuthi kubolupane lasenkayi emaphandleni abantu kabalalwazi ngalolu hlelo kodwa emadolobheni akulezo ndawo khona kunjani
emadolobheni balalo ulwazanyana engeke ngathi ukuthi balolwazi oludethileyo balalo ulwazanyana nxa ukhangela kuma point kunjengedolobheni lelupane ukhangele ugrowth point okunjengenkaya center kubotholotho center balalo ulwazanyana ngokubana ngabantu abenelisa ukuthi bahlangane nje bexoxe ngezinto ezifanazona lezo kodwa kunazelelayo ukuthi abala ntshukuntshu lokuthi bakwenze khona lokho abantu bekudingeka ukuthi bafuqwe kube le ndlela yokuthi baphiwe intshukuntshu batyelwe ukuqakatheka kwakho khona loba lolwazi bebona abantu bebhodabhoda lapha lalaphana kukhulunywa ngakho kodwa intshukuntshu eqinisweni kayikho njalo futhi baleli hlandla abantu abasekomponi kumbe ngithi emadolobheni wona lawa emaphandleni ukuthi bayenelisa ukuthi bahlole amabizo abo besebenzisa omakhalekhukhwini imbiko efana lokuthi kuhlolwa njani bayizwile abanye bayemukela lezinhlanganiso ezisebenza zodwa lanxa zingela ma-resources kumbe into impahla yokuthi ziyefinyelela emakhaya kuma-villages kodwa emadolobheni ziyenelisa ukuthi zixoxe labantu zibatyele zibafundise ngokuqakatheka kokuyahlolisa amabizo
kubo nabo abathi bakubona ukuqakatheka kwalolu hlelo ungathanda ukuthini kubo
ngingathanda ukuthi ngiloyise kibo ukuthi ukuyahlola ibizo lakho kuqakatheke kakhulu ngokubana ukuthi ubhalwe kuhle ubhaliwe ukhona ubhalo lokuvota yikho kuzakwenza wenelise ukuthi uvote mhlana sokusiya kumnyaka ozayo sokuvotwa kukaningi sibona abantu bephendukiswa besemalayini lokuvota kumbe nxa kufunyanwa ukuthi amabizo wabo kawakho besebesithi besebezisola ukuthi bekelelani ukuthi baye kulungisa kuseselesikhathi ungahamba kathesi ufumane ukuthi ibizo lakho kalikho kumbe kalibhalwanga kuhle uyenelisa ukuthi ulungisise ukwenzela ukuthi igama lakho lingeniswe kuhle kugwalo lokuvota okuzakwenza wenelise ukuthi uvote okulilungelo lakho limqoka kakhulu ukuvota